Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kantemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-3 February 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi by-election vele ngihlala yenza kuba labantu abalutshwane kuba le-apart abantu kabavoti. Abantu bavota nxa bebona ukuthi kule-chance yokuthi kungatshintsha phezulu kumongameli.
Ukhetho lwama-by-election okudinga amalunga edalela ephalamende lamakhansila luqutshwe ezigabeni ezishiyeneyo elizweni jikelele ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo.
Kukabili kungabe either kuyi-factional politics kumthen sebemdeploya ukuthi vele eseba ku-party office.
Obe ngumphathi ntambo obona ngezamawovethi umnumzana Chris Mutswangwa ususwa esihlalweni osekudala imibuzo eminingi ngoba uhulumende engacaci ukuthi ususelweni.
Okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi, impisi ibonakala ihamba labantwana khona apha esigabeni thina kade singakwejayela.
Izakhamizi zenkayi phansi kwenduna uChugulu zikhala ngodubo lwamakhanka asehlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo. Kwezemidlalo, iqembu leBafana Bafana eleSouth Africa lithwele amathemba aweningizimu yezwekazi le-Africa kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozadlalwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. I-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho lwama-by-elections olokukhetha amalunga edalela ephalamende amathathu lamakhansila angamachumi amabili lambili elizweni jikelele luqutshwe ngokuthula kule nani eliphansi kakhulu labantu abaphume ukuyavota. Ibandla leZANU-PF lidinga ilunga ledalela ephalamende elilodwa nje kuphela ukuthi lenelise inani lamalunga angaguqula isekelo sombuso, i-2/3 majority. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhetho lolu lwenziwa ngemva kokuxotshwa ezikhundleni kwamalunga ebandla le-CCC ngozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, okutsho ukuthi abamela leli bandla ngabakhethwa nguChabangu lexuku lakhe. Ukhetho lolu luqhutshwa ePhelandaba Chabalala, eSeke, eChegutu, eGoromonzi South lakoZwimba. Izeki iqale ukhetho ngesikhathi kobulawayo esihleliweyo. Onqintisa emele ibandla leZANU-PF kobulawayo esigabeni sePhelandaba Chabalala, lapho okwasuswa khona umnumzana Gift Ostalo Siziba, umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi banethemba lokuthi bazanqoba lamhlanje ngoba ibandla eliphikisayo lingahlelekanga.
Angiboni ukubana singanqotshwa kukhetho lolu olukhona kuwonke nje amasithi esilawo ilizwe lonke eleZimbabwe. Ngibona nganta iZANU-PF izaphuma inqobile kuwo wonke.
Oncintisa emele ibandla le-CCC ePhelandaba Chabalala unkosikazi Moblessing Tembo ukhala ngenani eliphansi labantu abaphuma besiyavota. Isakhamuzi sesigaba sePhelandaba Chabalala umnumzana Njabulo Nyathi uthi uvotile.
Sivote ngokuthula, azange abone ukudlwa umdlwa, azange abone ukwethusela.
Isikhulumeli secele le-CCC elabo mnumzana Chabangu umnumzana Alfred Dziruthwe uthi bakhangelele ukubhuqa ibandla elibusayo loba nje inani labantu abaphume ukuyavota liphansi.
Okade kukhona namuhla ekhethweni abantu abahambanga ngobuningi babo, kodwa okukhona ukuthi lathi sizamile njengalokhu okade kukhona kuground ukwenza khona lokhu okukhona.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira uthi labo bazanqoba badlulise inani le 2/3 majority edalele parliamente bazibusele kuhle bengethuki ibandla eliphikisayo.
Yes, we are very confident and we know that the people of Zimbabwe are going to vote and endorse the party which has been delivering tangible results to them.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi kuvamile ukuba ibandla elibusayo linqobe ku-by election eZimbabwe ngezizathu ezithile.
Hayi, by election vele ngihlala yenza ekuba labantu abalutshwane kuba le apartheid abantu abavota. Abantu bavota nxa bebona ukuthi kule chance yokuthi kungatshintsha phezulu kumongameli.
Ukhetho lolu luqale ekuseni ngehola lesikhombisa njalo lwagqitshwa ngehola lesikhombisa ntambama. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa kusasa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Obe ngumphathi ntambo obona ngezamawovethi umnumzana Chris Mutswangwa ususwe esihlalweni osekudale imibuzo eminingi ngoba uhulumende engacaci ukuthi uqotshelweni. Abanye bathi Mutswangwa walahla umlomo ngoba enkulumeni yakhe okubalisa ukusola umongameli Mnangagwa ngokukhetha izihlobo zakhe kuhulumende. Abanye ngabathi Mutswangwa engaba esezaphiwa esinye isikhundla ngoba elokhe lesikhundla sokuba isikhulumeli sebandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kukabili kungabe either kuyi-factional politics kumthene sebemdeploya ukuthi vele eseba e-party of ku-party office izalo vele anti hlala mjokotsho kulamaxhego abe eyirana khona ngale but ungakhangela kathesi umthwangwa ongu-chairperson wama-veterans but isisplitile i-veterans maybe because of that babe sebekubona and at party level kulo muntu responsible for in iligi and so kule veterans league ongayishiyo umthwango so konokhiyana ingxembayo ufuna ukuthi kube aligned enye futhi bekuyi reputation ngoba for all along vele wo veterans anti before and the minister of defense
yi kodwa abanye bathi okungani kuyasolisa ukuthi uvuke eqotshwa ngomgqibelo kungani nxa kuyikuthi into bihleliwe ingabanga phakathi kwevi
umbuso kalobaba uhlukene kulalwana wayizolo ubaba lwana wayizolo uma uye umnanzelele uyanikwa ithuba lokuthi afake ama-minister afake izinto ezi-unconstitutional so ukuthi vele usebenza njani ngabe engxenye sesimuzwe la ikhuluma nge-strategic ambiguity ngoba ukusebenza kwakhe yena vele laye kuhlezi kule nkungu anti uxotshe omunye namhlanje kuyimpela sonto waqhatha abanye futhi so yindlela asebenza ngayo ukuthi uyabungakwazi lokuthi njengelizwe kumi njani kusuka ngaphi kuyiwa ngaphi akuplaneki nje into zakhe zonke isavuka mpuzana.
Ye sikhuluma ngabona labo abaqatshiweyo ubone njani ubabona njani bona labo abasekeli babaphathi ntambo abakhethiweyo?
Engingathi hayi ngiyamazi ngubaba umhlonitshwa uMarobi. Siyakwazi ukuthi vele nje ngumuntu ovela ku-media circle so lapho afakwe khona ngibona ngazathi hayi ufakwe endaweni lapha le-competency khona but esingakwaziyo kakhulu yokuthi amandla to discharge ulwazi lwakhe uzalinikwa yini lelo thuba ike sebese sikukhangelele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngehlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa
bafu. Izakhamizi zenkayi phansi kwenduna uChugulu zithi ukufuya kuya kusiba nzima emakhaya Lokhu kubangelwa ikuhlaselwa kwezifuyo zinyamazana zendle, ikakhulu impisi lamakhanka. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esenkayi.
Sekukwampunzi Dlamini kulumango nanku ngoba impisi lamakhanka la asehlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo emadlelweni kanye lasezibayeni, qede yachathamele inkukhu entangweni loba ezilugwini. Ngalokhu izibaya eziningi sezize zavalwa ngoba loba nini uyabona ikhanka lisekela inkukhu kumbe unyawo lwempisi ludabule phakathi kwemizi. Omunye wasebelothiselwe ngumfelokazi unkosikazi othampofu ongomunye wenkokheli zomdabu othi wokwenzeka esiqintini semathetshaneni kuphezu kwakhe.
Amakhanka adla egumeni inkukhu, asisela nkukhu, asisela mbuzi, sesizihlalele nje sesingabayanga. Kudle emagumeni, ngikhuluma nje kudle kuthange ingane khuni yomntanami.
Ongusobhuku webhuku lakwamadle udlewu njalo engumfelokazi unkosikazi Agnes Sibanda uthi njengempisi zona kazizili lutho, esazisa ukuba obabhemi du kusigcawu sakhe.
Okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi, impisi ibonakala ihamba labantwana khonapha esigabeni thina kade singakwejayelanga.
Unkosikazi Sibanda uthi umakhelwane wakhe udlelwe imbuzi ezimbili impisi esibayeni, njalo kumnyaka ophelileyo enye njalo imuli kumangomunye yadlelwa izimvu eziyisikhombisa busuku bunye.
Yadobha yahamba yakudla aphinde aphenduka sembusuku yazathatha lwesibayeni esisodwa. Amakhanka angikhulumi phosa lami nginje inkukhu ngemva komuzi ngapha zinsiba zodwa.
Esinye njalo isakhamuzi semantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda uthi izinyamazana zendle zihlasela loba libalele.
Uhlupho lwamakhanka lempisi kuyaphambili njengamakhanka wona sezekhale ekuseni langama-6 akhala.
Kuyisiloyiso sikamampofu ukuba abelusi benyamazana zendlela ezibayasondela eduze bebaxhase ngoba kungenyanga ngaki izakhamizi lezi zathithibala njalo zibona indlovu eyayidabula phakathi kwemizi kulandela ukuduha kwayo.
Imbuzi sekusele ngambuzi ithula zasizazi ukuthi zisele ngoba lokhu kusidla kusiya phambili. Singabonga kakhulu nxa singazuza inhlakanipho yokuthi kuvikelwa njani.
Umsakazo weStudio 7 uxhumanela bohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks abathi lumbiko wenkayi mutsha endlebeni zabo. Isikhulumeni sabo umnumzana Tinashe Farawe ethembisa ukuthatha inyathelo.
I think we also need to look at the Nkayi Rural District Council as an appropriate authority.
Lokhu asikakubikelwa ngabenkayi Rural District Council njalo sikhuthazele zakhamizi ukuba zibike inhlupho lezi kibo ngoba khuluma kunje akula lo yedwa oyake yasukume ayibika lokhu. Thina sisukumela phezulu kulokhu ngoba siyazi ukuthi izifuyo libhanga labantu ngakho kufuze bevikelwe.
UFarao ukhuthaze njalo amakhansila kanye labakhokheli bomdabu ukuba balobe phansi zonke lezinhlupho qede bezise ekhansilini ukuze bephathiswe. AbeZimparks bathi ukufuthelana lokhu phakathi kwenyamazana zendle labantu kubangelwa ukuguquka komkhathi osekudale isimo sokungani kuhle kwezulu lendlala enkulu emadlelweni kanye lokufa kwezinye ngesizathu sinye okuyikho okwenza ezinye inyamazana zendle ezifana labompisi lamakhanka zihlahle amehlo ezi fuyeni njengalokho osokusenzeka enkayi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini.
Sengidedela imuva ngilitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyazamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosazana Khethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, EMRP. Sicubungula udaba lweGugurahundi kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa yileli bandla.
Ngiyabonga mfakazi nabalaleli. ngezelele inqubo esiphumela ngo ukuthi sina soqhubeka senza international lobbying to approach even ICJ international court of justice ngoba okwenziwa ngukhulumende weZimbabwe emebengu emasoni nangabo asivumelani nakho kusetshenziswa izinduna zakithi so sizazama ukuthi silise ukuthi umbhuqazwe wakomchakazi owenzakala komchakazi ubanje njengayo yonke imbhuqazwe according to imithetho ye-United Nations.
Siyabona ukuthi kwake kwaba le mzamo esikhathini esedluleyo ukuthi ibandla le-MRP libhalele inhlanganiso lezi kwake kwaba lo mthelela yini balalela baphendula
ukulalela nokuphendula yebo kukhona into yonke nje endizayo iyandiza izokufikela phakathi ehlala khona umhlaba ulalelile uzonanzelela ukuthi igugulo kuvena i-United Nations kulalapho efike khona ukuthi sivume ukuthi igugurawundi wasezinofayib ongoko i-Zimbabwean government bayithi inkulumo zabominista oziyambi ziyambi akade beyibiza i-political stability kodwa sinanzelela ukuthi kufikile ekuthini amazwe asekhuluma ukuthi kwaba ne-genocide somphakathi although ipheso okuhamba ngayo kumbe sisuba lama-challenge here and there but I can say ukuthi kuba nezithelo and
kahle kahle kuyini elikusolayo ngendlela uhulumende athi uhlelo lolu luqhutshwe ngayo
okokuqala uzonanzelela mphakathi labalaleli ukuthi igugurawundi ngesikhathi senzakala ama-journalist ayevaliwe yonke indawo abantu information abayizwayo yileyo eyayikhulunywa ngupepepeta yilabo ababesenza lawo masala nxa sekulungisiswa njengebandla sifisa ukuthi kube yikulungisiswa okujenini kube yikulungisiswa okokuthi kubuziwe bona amavithimu abantu bakomphakathi abadekekayo then sisola bakhona kwindlela yangikhona ukuthi kuthiwa kuzomele kuyiwe emakhaya uhulumende weZimbabwe uyakwazi ukuthi abantu bakomphakathi kusukela ngawo lawo ama-80s sisabalele sigcwele amazwe wonke abanye bathathiwe emazweni njengoba sinje I report to somebody lami ngikhathiwe ukuthi ngiqalise ukuthi ngiye lapho we are here already ngenxa yakhe uhulumende esenza lowo busazwe center okwesibili sisola futhi ukuthi kuthe kuphathwa izinduna ungaphiyananzelela even esigabeni xa kulo muntu oileyo obuleweyo akusibona udaka lwenduna
sile nduna uMathe eGwanda eyabulawa yigugurawundi and umntanakhe manje uKeitso useyinduna yena of which nxa sekuthiwa aphathe udaba olunjalo yethi laye ngapha kumele atestifye akuvumi
okwesithathu kuyadanisa ukuthi ezinye izigaba nxa sekuthiwa sekulungisiswa ziyathiywa uzananzelela ukuthi umbhuqazwe uqalisele emidlenzi kubokhokhwe laphana and uzonanzelela ukuthi ngo-1985 ngojanuwari beyizi-11 novela farmers abadisapia up to now akuzange kwazakali imidlenzi yonke leyo yinsabazo kodwa nxa kuthiwa iyathiywa
sesikhangela lona udaba lwegugurawundi singathi lwaphatha njani abesifazane njalo sikhuluma nje lokhu kulezinyalo zaleso sikhathi
inyalo mpakazi zikhona and uhulumende the least he could have done ukuthi mhlawumbe aqale arelease maybe ama-clinical psychologists beqale bengani kumbe bakhuluma nabantu ba-affetheka kakhulu omama abanye bezongulwa lugubeyabinitis baluza i-self-esteem omama bebaphedelele nje baluza even i-identity yethu kakhulu even spiritual kune-spiritual connotation of it whereby imaphedelele nje right now imiphakazi nje labo-midland kungani kule lo bedrot ungakuya kunanzelela khonokuyani ukuthi abanye babe bahlulwa izisuku eziphele imfane zibulawa i-even aggravated and angered our ancestors so singabantu abamnyama we believe ukuthi kune-spiritual curse eyalethwa kumbusazo uyathola ukuthi balutshwani omama bebaphedelele nje le-midland abakwanisa ukuthi besukume bezizwe bengabantu kwasilimaza kakhulu kwasala siphele singabantwana abanye kungaziwa ukuthi oyise ngobani ezingulini kule
Leo bekuyingxoxolo nkosazana Khethiwe Bebe isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa laye ubuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Mhlanga
Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomfundisi Busani Zwanda sihlaziya ezombusazwe Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Linjani babugande labalaleli? Sibonge.
Ngeliphi ibandla olibona linganqoba leli ZANU-PF?
Ngiyawuza umbuzo. Babugande, mina angiyena umuntu we-political party. Political parties, ngibathanda bonke abantu. Ngisupporta wonke umuntu, but angikho into enza ama-parties. Ngoba i-political parties ziyasidabula phakathi singumndeni. Ngoba uthi lo ngisupporta lo, lalo ngisupporta lo, sicina sicabana sodwa, siyasidabula phakathi siyisizwe. Siba powerless, siyabulala nasodwa, citheka amagazi. That is i-political party. Yinto engazanga ngobuhle. Okwesibili, Babugande, mangibuka kula political parties angiyiboni le yodwa engazikhululisizwe ale yodwa ngiyibona engazikhululisizwe
kungani usisho njalo
why ngisho njalo babugandi bonke ngiyababona ngamabona bonke bakhakhanza bekhankasa bethembisa this bathembise this bathembise this bathembise this but angamthola umuntu okhuluma ngqo lenkinga ebophisizwe bonke bakhuluma izethembisa izethe kodwa inkinga eyiwe ebophisizwe angamthola okhuluma ngayo ngoba isizwe sibopheke emoyeni spiritually why kwaba le mpi silwela isizwe ilizwe lakithi kwacitheka igazi sibuye empini sagezwa na isizwe ukuthi silichithile igazi siyolwela isizwe sagezwa na isizwe 1-2 kwaba le gugu round after ukuhluka iunity sesihlangene sabuyela sageza na igazi lichithekile na esizweni njengoba kubhiza abantu ucibe igazi liyachitheka ingozi that this and that abantu babulala isizwe siyagezwa na ngoba emoyeni kungcolile uma singakakulungisi lokho o singakamtholi othi uzokulungisa lokho anga amboni ukuthi siya kuphi babukande ngoba kumele umuntu athi ngikhona ngiyipolitical party owamsebenza wenza ngizohlambulula isizwe ngizofuna umuntu ophiwe ngokomoya ophiwe inhlambuluko ngokomoya ophiwe isibane sezwe ngizokwazi ukuthi mangingena into yokuqala ngizohlambulula isizwe wonke amagazi acitheka ngizogeza isizwe ngisihlambulule isizwe mangiqeda kusihlambulula isizwe ngihlambulule indawo zethu zemalinda ngoba kungcolile indawo zethu zemalinda singcolile iqiniso liyafuneka ngihlambulule indawo zamalinda lo muntu ophethe isibane akhanyisele lezi dalwa zethu zamalinda ezaziphethe onjelele ezazigayide isizwe athi lo party lo umkholo waleyo athi loba sengikhola isizwe ngizobe ngigayidwa izidalwa zizwe kumalinda ethu ngizobe ngilalela ukuthi kumele sihambe njani kumele senze njani kumele lowo muntu nguye ozokwazi ukukhulula isizwe nguye umuntu engathi nangu sesimthola ozokhulula isizwe as long umuntu ethi uyongena agayide isizwe ngumqondo wakhe ngendlela zakhe imfundo yebo inhle kodwa imfundo yodwa ayikwazi ukusikhulula banenge abafundileyo izertificate zabo zilwe ngumuhlu abalamsebenza abana nothing imfundo ayikwazi ukusikhulula sodwa uma singakabuyeli kubuthina bethu kulalapho kwamosheka khona akukho lapho esiya khona
manje lokho okutsho kwamalinda kuzanceda ngani
wazi indawo zamalinda zalunga lezo ndawo abantu bazabuya from all countries besizodinga labo ugayidwa indawo zamalinda amatshetha akhulumayo ngoba so umuntu okhuluma laphana yizidalo ezixhumanele kumdali amazwe wonke azabe buya i-tourism izaba la manje thina sibhizi siyale Israyeli sithatha i-tour sithi sifuna i-spirituality sidinga ukulekelwa ngokomo akula i-spirituality sila ngithi la kodwa sivalekile amehlo siblinded uma sathola lowo muntu amazwe wonke azobuya wonke southern bazobuya bezodinga i-guidance kwindawo zethu zemalinda bazobuya bazodinga ukuthi bagayidwe izizwe abo i-tourism yethu izophakama umnotho wethu uzokhula sizobuyela sibe powerful wokubona kuphi isizwe kumele thina sithi siyodinga ama investors ukuthi bazo invest ezweni why wona ama investors angadingi thina ngokuthi bazo invest why thina kumele siyobancenga yikho bona konke kule problem khona kumele sikulungise ngibonge babugande ekokugcina uma isizwe singezwa ngisigezela izandla uma bengezwa lento sike ngoba kukho politics engaze silungisele imali silungise umuntu osimele yilindlela le iyozokwazi ukusilungisela isizwe kuphela yabona
lo ke bekungumfundisi uSanisibanda ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye uhlelo lu kwezemidlalo iqembu lebafana bafana elelizwe leSouth Africa lithwele amathemba aweningizimu yezwekazi leSouth Africa kumncintiswano weAfrica Cup of Nations Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu elimele izwe leSouth Africa kumncintiswano weAfrica Cup of Nations oqhutshelwa elizweni leIvory Coast lizadibana leCape Verde namhla ebusuku kudingwa iqembu elizadlulela kusigaba sesemifinal. Owamela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yeAfrica Cup of Nations ngo-2006 lango-2008 ubekuThemba Ndlovu uthe okwenzakala ngo-1996 lapho iqembu leBafana Bafana eliphakamise khona isicoco seAFCON sekungenzeka lalonyaka.
I think South Africa layo has got a very good chance. I think vale chance ngoba even okwakathesi iSundowns iyenza kuhle kakhulu. Idlale kuhle yawina iChampions League.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leArnel uBoga Ndebele laye uthi ukhangelele ukuba iqembu leSouth Africa linqobe eCape Verde.
iSouth Africa izanqoba ngoba ilabadlali asebedlale ezingeni lelo okwesikhathi eside kuCAF Champions League la kuAfrica Super Cup.
Wayeyintshantshi yomdlalo yokweqawa seyisiphatha amandla somdlalo wenguqu uJuma Phiri yena uthi iqembu leCape Verde lilakho ukudanisa labo abakhangelele ukuba lizanqotshwa ngeleSouth Africa.
iCape Verde abala any pressure, they're not playing under any pressure. So I think you guys are ends up in Norway, you know. Wabala pressure unlike South Africa.
Umqeqeshi wabona izinto beqembu leBulawayo Chiefs uNkosiyazi Ncube yena uthi ukhangelele ukuba ele South Africa lidlulele kusigaba esilandelayo.
Namhlanje ngithi South Africa ngendlela eqalise ngayo iqalise kuhle lokho ikhanya izabe ihamba kuhle ukuthi lizofika kufinal. Sifisela inhlanhla kuSouth Africa nginazelele ungakhangela that combination of Sundowns players mostly it has helped a lot in terms of where South Africa is now.
Iqembu leSouth Africa lisele limele umhlubo lo wangezansi yezwekazi laseAfrica ngemva kokuba eAngola linqotshwe nge-1 kanyangele Nigeria izolo ntambama. Limpumela itsho ukuba iqembu leNigeria selifinyelele kusigaba sesemifinal ndawonye leqembu leDemocratic Republic of Congo lona elinqobe eGuinea nge-3-1 izolo ebusuku. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Zimbabwe!
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi weRumba uMgcini Ndlovu ozibiza ukuthi mfana omutsha yena osethule idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi ijele nangu exoxalo ntungamele inkomo weStudio 7.
Alwa echolotho esigabeni kuthiwa kusegariya umculo utholakala kunamba zami namasithi ngiyathengisa kuzonke indawo lapho ngisebenzela khona eGoli yonke indawo abasemazweni ngiyabathumela ngefoni ezindawo ezitshiyeneyo abalandeli ngibafisela ukuthi benginike amandla ngisebenzisane labo ngiqhubekele phambili ngalela ithalente lami engilizama elaliphiwa yinkosi bexhase labo ngakho lokhu ukuze lami ngingapheli amandla.
Bangathanda ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bonga bufuna mina uyangithola endabeni yami WhatsApp, Facebook, TikTok ngiyatholakala number ithi 0658464022.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isifiso sami ukuthi bebe yibo abangisekelayo kakhulu ukwenzela ukuthi ngiye phambili ngesifiso sami engilaso la ngephupho lami lifezeke ngingapheli amandla ngoba abalandeli babe ngiduduza ukuthi hayi qhubeka usiya phambili benginika khona okukhona ngiba namandla kakhulu ngokuthi lami ngisebenzisane labo.
Nanga ke umfana omutsha umgcini Ndlovu wesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ngamafitshane obekwenzakala. Ukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edalela eParliamente luqutshwe ngokuthula lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngoChris Gande, sidibaneni njalo kusasa.